amaHebheru isahluko sesikhombisa. UMelkizedeki lowo, inkosi yaseSalema, umpriesti kaNkulunkulu ophezu konke, wahlangabeza u-Abrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wambusisa. U-Abrahama wamabela okwechumi kukho konke. Yena ibizo lakhe lithi qala ngokuphendulelwa inkosi yokulunga, bese kuthiwa futhi inkosi yaseSalema, okuyikuthi inkosi yokuthula. Yena kalayise lo nina, kalasendo, kalakuqala kwensuku lokuphela kokuphila, kodwa ufana lendodana kaNkulunkulu, uhlala engumpriesti njalo njalo. Bonani ukuthi mkhulu kangakanani lumuntu owaphiwa okwechumi kwempango ngukhokho u-Abrahama, nalabo abangamadodana kaLevi abamukeliswe ubupristu balamandla okwamukela okwechumi ebantwini ngokomthetho, okuyikuthi kubafowabo, loba labo beyinzalo ka-Abrahama. Kodwa yena ongabalelwa ozalweni lwabo wamukela okwechumi ku-Abrahama, wambusisa lo owayelezithembiso. Kakuphikwa ukuthi omncinyane ubusiswa ngomkhulu. Lapha-ke abantu ababhubhayo bamukela okwechumi, kodwa lapho kwamukelwa yilo okufakazwa ngaye ukuthi uyaphila, futhi kungashiwo ngoLevi uqobo yena owamukela okwechumi ukuthi wanikela okwechumi ngaye u-Abrahama, ngoba wayesesokhalweni lukakhokho wakhe mhla uMelkizedeki emhlangabeza. Uba-ke kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi, ngoba isizwe sanikwa umlayo ngenxa yabo. Kwakusadingakelani ukuba kuvele omunye umpristi ngokwendlela kaMelkizedeki, engabizwa ngokwendlela kuka-Aaron na? Ngoba uba ubupristi buphendulwa, kuyadingeka ukuba kuphendule lo mlayo. Kodwa lowo okukhulunywa ngaye ungowesinye isizwe, okungabanga khona kuso owake wakhonza e-altareni. Ngoba kusobala ukuthi inkosi yethu yavela koJuda, isizwe uMosi angakhulubanga lutho ngaso mayelana nobupristu. Ikakhulu kusobala kulokho lapho sekumiswa omunye umpristu ofana loMelkizedeki, ongamiswanga ngokomthetho wokuzalwa ngokwenyama, kodwa ngamandla okuphila okungapheliyo, ngoba kufakazwa ngaye ukuthi
wena ngumpristi kuze kube nini lanini ngokwendlela kaMelkizedeki.
Umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo lokungasizi lutho kwawo, ngoba umlayo kawuzanga wenze ulutho luphelele. Sekungeniswa ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu. Ukumiswa kwalo kakwenziwanga ngaphandle kwesifungo. Labo kambe ababekwa kuqala babengabapristi babekwa ngaphandle kwesifungo, kodwa yena wabekwa ngokufunga. Nguye owatsho kuye ukuthi
inkosi yafunga kayiyi kuzisola, yathi wena ungumpristi kuze kube nini lanini.
Lokho kwenza uJesu abe yisiqiniso sesivumelwano esingcono. Abapristi bakuqala babebanengi, ngoba bavinjelwa yikufa ukuba bahlale njalo esikhundleni. Kodwa yena ngenxa yokuba ehlala njalo ulobupristi obungaphendukiyo. Ngakho-ke ulamandla okusilisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela ukubanxusela. Umpristi omkhulu onjalo usifanele thina, ongcwele, ongelacala, ongelasici, owahlukanisiweyo kuzo izoni, owaphakanyiselwa emazwini. Kadingi njengalabo abapristi abakhulu ukunikela insuku ngensuku ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala langasemuva langenxa yezono zabantu, ngoba wakwenza lokhu kwabakanye mhla ezinikela yena. Umlawo uyamisa abantu ababuthakathaka babe ngabapristi abakhulu, kodwa ilizwi lesifungo elalandela umlayo lamisa indodana ephelelisiweyo kuze kube nini nini.